siyabonga Chris lichona njani emakhaya yikudibana naye emsakazweni wa Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 ngomabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
So asazi ke ukuthi bangabe beqinisile yini ukuthi lokho esikukhulumisanayo lalokho esifuna ukwenza lalokho abakucela ukuthi sikwenze into abazayiphatha ngayiphi indlela. Kodwa ke hayi thina sesizamelela ke ukuthi siza ukuthi ke mhla ka 14 lapho esesivumelane labo khona baza kwenzani bazathi.
Umanyano wengatsha zomvikela owe Joint Operations Command ucela ibandla leMDCT ukuthi lidlulisele phambili ukutshengisela kwalo kwangolwesine phezu kokunyamalala kwe-$15 billion yamadayimana.
Amasotsha, amapholisa, i-CIO labo uyaphangisa ukubabhadala ngokuyesaba ukuthi engxenye bengamkhipha njengoba kuyiba bamprotekthayo ukuthi ahlale ekhona, yikho ebabhadala. Labo abasiza izimpilo zethu hhayi ezikamgadi ngoba umgabe engagula kayelatshwa la.
Lanxa uhulumende ehlulekile ukuhlawula abongi labodokotela amabhonasi abo izolo, wenelisile ukuhlawula amapholisa namuhla. Kuwoza Fridays silomculi odumileyo uJay-Z Maravini yena osanda kwethula idlalate lakhe elitsha elithiwa Thulasana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wengatsha zomvikela owe Joint Operations Command namhla ube lomhlangano lebandla leMDCT walicela ukuthi lidlulisele phambili ukutshengisela obekuqoqwe ukwenziwa ngolwesine lweviki ezayo kusolwa ukunyamalala kwamadola angaba ngamabhiliyoni alitshumi lanhlanu i-$15 billion eyamadayimana. Umanyano we-JOC ogoqela abakubutho amapholisa labacuphi bakarhulumente utshele i-MDCT ebimelwe ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Douglas Monzora ukuthi ilanga leli yilo elenziwa njalo umhlangano kamongameli Robert Mugabe labalwa impi yenkululeko. Kodwa babikwa bevumelene le-MDCT ukuthi ukutshengisela lokhu kwenziwe mhlaka 14 kuyona le inyanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Well, asazi ke ngoba izanu ngabantu abangaqondanga, abantu abangalaqiniso, abantu abacabanga ukuthi bona yibo bodwa kufanele baphile benze izinto eziqondileyo kumbe into ezingaqondanga phezu kwabanye abantu. So asazi ke ukuthi bangabe beqinisile yini ukuthi lokho esikukhulumisanayo lalokho esifuna ukukwenza lalokho abakucela ukuthi sikwenze into abazayiphatha ngayiphi indlela. Kodwa ke hayi thina sesizamelela ke ukuthi siza ukuthi ke mhla ka 14 lapho esesivumelane labo khona baza kwenzani bazathini bazakwenza ngayiphi indlela.
Manje nxa likhangeleli nalibona izehlakalo lezi ezenzakalayo sibona ngapha abanye bayabotshwa lani kungakutshengisani khona.
Kungakutshengisa ukuthi ke uyabona nxa ungumuntu owakhulela esintwini kuthiwa khona nxa isisifa ifa iqhatha ungami ngemva kwayo ngoba ungaze ume ngemva kwayo lapho ekubamba ngesonto khona lawe ungayilandela kumbe lawe ungayiphelekezela. So asazi ke ukuthi kungabe kusenzakalani ngoba sibona kunjenje lomkhokheli wabo onguye abamthembile ukuthi ngiyoza kuma ngo-2018 kasakwanisi lokuthi enze lutho. So asisakwazi ukuthi kambe kungabe kuyikuthini, kungabe kutshengisane, kungabe kusikhombisane.
Okokuthi ukutshengisela lokhu libona ungani kuzaphathisana?
Kutshengisela-ke kukhuluma ukuthi njengoba yena umongameli wakhuluma ngokuthi kwacatsha imali engange-$15 billion esikutshengisela ukuthi hayi bantu imali leyo ngabantu beZimbabwe pho njengoba yacatshela ezandleni zenu sine salinika amakhiye ukuthi igcine isikhoma sikahulumende asoze lisitshele namhlanje ukuthi imali leyo yacatshakala kwazi ukuthi yayangazi kutho ukuthi sezikhwameni zenu ngamunye ngamunye khiphanini imali yabantu elayithathayo liyifake ezikhwameni zenu liyibisele kubanikazi nxa seliyidlile lingasela ezikhwameni kutho ukuthi ke bona selidale icala phela icala elikhulu lokuthi-ke sokufuze liye nxa lingakwanisanga ukuthi liyibhadale leyo mali sokufuze liyebhika nxa kufanele ukuthi liyebhika kutho ukuthi-ke hhayi sokufanele ukuthi umthetho ubonakale ukuthi abantu beZimbabwe baza kukhuluma bakhulume ngezwilinye ukuthi hayi bantu asingake sikhokhelwe ngabantu abatshona besitshontshela imali yethu esikhangele ukuthi ithuthukise impilo zethu bese besitshela ukuthi imali akabayiboni kungcono-ke siye baphumuza ngoba umsebenzi sebeyohlulekile.
Umnumzana Bednico Pepe ngonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ubesemthethwanindaba namuhla lapho abemele athoniswe icala lokwenqabela umthetho ngemva kokuba ejingele amapholisa esithi engahlukuluzi umkhokheli webandla lakhe umnumzana Morgan Tsvangirai ngolwesibili. UTsvangirai wayesemthethwanindaba lapho etheswa khona icala lokugcona omunye umkhokheli webutho esithi wayekhokhela ubudlwangudlwangu emaswingo phambilini kokhetho luka-2008. UMonzora uzaphindela emthethwanindaba ngeviki ezayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lanxa uhulumende ehlulekile ukuhlawula abongi labodokotela imali yabo yebonus yanyakenye izolo wenelise ukuhlawula amapholisa namuhla. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi abongi labodokotela bazathola amabonus abo ngeviki ezayo kanye lezisebenzi zamajele. Uthi njalo ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende zizathola amabhonasi azo ekupheleni kwenyanga. Ukwehluleka kukahulumende ukuhlawula odokotela izolo kuza ngesikhathi ukusilela kwabodokotela labongi sokubangele ukuvalwa kohlangothi lokwamukela izigulane empilo central kobulawayo kanye laseHarare central. Ugatsha lwesibhedlela sempilo luvalwe ngeviki edluleyo njalo olweHarare Central luvalwe namuhla. Ukusilela kwabodokotela lokhu kubangelwa yikudonselana phakathi kukahulumende labodokotela abasanda kuqeda isifundo phezu kodaba lweholo lokunye. Umsekeli kamkhokheli webandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party umnumzana CMC Pepankomo uthi ukwehluleka kukahulumende ukuqakathekisa ezempilakahle kuveza sobala ukuthi sehlulekile ukubusa kuhle.
Uhlupho lonke weza lubuyela udokotela luhlupho lwabantu bonke beZimbabwe ngoba nje odokotela laba sibafundisile ukuthi bazosinceda bethi nxa bengabuya lapha abasela misebenzi nxa bele misebenzi ababhadalwa. So kuvele kubhoyila kusiya kuhulumende kamgabe. Umgabe nguye ikhozi yokuthi abantu behluleke ukwelatshwa, ama-outpatients avalwe ku-referral hospitals zemadorobheni amakhulu, yonke leyo yinto kamgabe. Aluba umgabe bengathathi izimali ehambe besuka elizweni emazweni wonke esekhulile engaka, aluba imali i-available ukuthi amadokotela aholiswe, so i-number one problem yamadokotela laba womgabe. I-number one problem yabantu abadubekayo womgabe nehulumende yakhe yona le eyiyo sibili e-responsible yokutshontsha izinto lezi ezifanele zincede abantu beZimbabwe. So mina ngithi amadokotela nanko bantu abantu unani lani ukuthi lani liya ngiyena labantu abazama ukuthi akukhitshe umgabe lezani kwenzeka ukuthi izinto sonke zisihambele kuzo owakathe sonke siyadubeka nabantu abafanele belatshwe abaselatshwa ngenxakamgabe
izolo abongi labodokotela bebemele bethole imali zabo zamabhonasi anyakenye kodwa bagcine bengasayitholanga le mali sokuthiwa bazayithola ngeviki ezayo amapholisa wona athole namuhla lithini ngalolu da
akuyabona ukuthi ukuze abhadale amadokotela ngoba umgabe into yakhe avele ayenza into ye-security amasotsha amapholisa i-CIO labo uyaphangisa ukubabhadala ngoba uyesaba ukuthi engxenye bengamkhipha njengoba kuyiba bamprotekthayo ukuthi ahlale ekhona yikho ebabhadala laba abayibo abasiza izimpilo zethu hhayi ezikamgabe ngoba umgabe engagula kayelatshwa la welatshwa eSingapore welatshwa eMalaysia welatshwa kwezinye indawo yena kule ndawo yakhe welatshwa khona thina esalatshwa la yikho umgabe esenza so eke engalandaba ngoba ngabantu abasebenza la yina leyo mali ngabe zayiphiwa bona be-health labo kanti ayifanele ibhadalwe ngo-November December but kayisabhadalwanga hayi bo uhlupho ngomgabe lezanu yikho fanele sikwazi
Umnumzana Semsipe Pankomo ngomsekeli kamkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Party. Mhlaka 18 kulinyanga eleZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi kalitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi ngohulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318 sitholakala njalo ekhasini le-Facebook kanye laku-Twitter Uzulu ophoxakala ngesikhathi sodlakela lwezombusazwe uthi lanxa kule commission yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission kazilungiselelanga ukuphatheka kungxoxo zezehlakalo zokuhlukuluzwa ngoba zingekho izibonelo ezikhomba ukuthi likommission izapholisa amanxeba. Kubika uMavis Gama.
Louder than that. Louder than that.
Uzulu lo ekhonona ngesikhathi engena umhlangano okufuna ukuzwa phezu kokuba uZulu selungele na inhlelo zokukhulumisana owenzelwe ehoteleni yeCrown Plaza eHarare. Lomhlangano uqoqwe ngabe Hills Zimbabwe Trust ngenjongo yokukhulumisana phezu kwenhlungu zokuhlukuluzana ngezombangazwe kanye lokuba kube lokuxolelana ukuze aphole amanxeba abalawo. Omunye wabalwa impi bekuviyo lebutho leZipra umnumzana Moses Mzila Ndlovu owahlukuluzwayo laye ngesikhathi sezehlakalo zeGugurahundi uthi kumele bajeziswe abenza lolu gcubu
yena li NPRC iNational Peace and Reconciliation Commission kangibona ukuthi ungazathi inkukhu ecuthiweyo mishi ngabantu bayasola ikakhulu ukuthi ikhanya kayisoze yehlukaniswe lohulumende ungathi lugatsha nje lukahulumende olukhangela ukuthi isebenzele uhulumende hayi ukusebenzela abantu
umnumzana Mehluli Dube oqhuba imisebenzi yokucebisa kwezokusebenzelana loZulu independent civil society consultant ube ngomunye wabasakhulayo abaze ngobunengi kulomhlangano
abantu njengamafitshane abafisa ukuthi kwenzakale bafisa ukuthi kube lokukhulunywa kweqiniso kube lomuntu ozavela ikakhulu kulezi inkokheli akhulume iqiniso axolise ngemva kwalokho abantu bangabe sebelungiselele ukuxoxa
lanxa uhulumende eqina ngelokuthi uzinikele ukuthini kuxoxisanwe phezu kwalolu daba uZulu kaMthembi usola ukuba khona kwenye inkokheli ezaziwayo okubikwa zaphatheka lazo kule mizabalazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Live talk kulamhlanje sikhangela ukubhidlika komsebenzi wezempila kahle. Sikhangela ikakhulu ukuvalwa kogatsha olwamukela izigulane esibhedlela sempilo kanye leHarare Central. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abangamakholo ayisishiya kalombili bakweligini abahlatshwe amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-Ebola kuyona le iviki. Abidlula ikhulu babantu laba ngabasengozini enkulu yokuthola lo mkhuhlane ngoba besebenza labantu abalomkhuhlane lo. Umthetho ndaba waphezulu wakwele Uganda owe Supreme Court izolo unqume ukuthi ngempela uMongameli Yoweri Museveni unqobile kukhetho oluqhutshwe ngoNhlolanja. Lo mthetho ndaba ulahlele kathana udaba obelukhwezwe ngowayeyinhloko kahulumende obencintisa kulolu khetho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ke si imbono elandela amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Njengawo wonke amazwe omhlaba eBangladesh libhekane lenhlupho ezithile ezigoqela udlakela. Ekhuluma ekwele Bangladesh, umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba ebona ngezombuso okhululekileyo lezamalungelo oluntu. USarah Sewall uthe amaqembu anjenge Jamaat al-Mujahideen ahlezi eqondise udlakela ebantwini makhaza abangahlomanga njalo abangelacala abanjengabantwana abayabe bebuthene endaweni zokuzilibazisa bebukela amabhayisikopo imbuthano yezombusazwe kumbe eyokuthakazelela umnyaka omutsha. Ensukwini ezisanda ukwedlula, omunye waleli iqembu ugwaze umuntu wambulala eKurigram ngoba eseyamukele inkolo entsha. Lokhu kulandela ukuhlaselwa njalo kwabokholo lwesishiya Muslim, Hindus lamaKristu. Eminyakeni ethile edluleyo ababhala ebulenjini abane abafana lo Avijit Roy wabulewe mahlayana. USewell uqhubeke esithi ohulumende kumele kube ngumthwalo wabo ukulondoloza impilo yabantu hatshi ukucatsha ngokuthi balwisana labalwa becatsha lapho beqondisa udlakela ebantwini. Ngakwelinye icele ohulumende laba bangeke baphumelele empini yokulwisana labalwa becatsha laba bebodwa kumele besebenzelane lenkokheli yomdeni. Inkokheli yabezokholo, abakumabhizimusi, abesifazana, abasakhulayo, lazo zonke nje izigaba zempilo ezehlukeneyo. Wengezelele wathi kufanele kuqakathekiswe inkululeko yabo ekukhulumeni imbono yabo kungelakwethuselwa ngakho ke kuqakathekile ukulondoloza ilungelo labo. Lapho bethole inkululeko yokukhuluma imbono yabo bengesabi ukubotshwa, balakho ukubumba ubudlelwano obuhle lohulumende bamazise lapho okungahlaselwa khona. Ekulwiseni lolu dlakela labalwa becatsha, uSewall uthi eleBangladesh lilakho ukunqoba lingalandela umkhuba wokusebenzelana ukulondoloza umbuso okhululekileyo kanye lokuthembana phakathi kukahulumende lomphakathi.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Awusihlangana kwiFacebook. I don't want your number. Awusihlangana kwiFacebook.
Sithanda ukuthatha leli thuba ukubonga bonke abangene kumncintiswano wenkondlo ebesilawo ngenyanga kaMbimbitho sesithi amhlophe athenke kuCassandra Gumbo ngenkondlo yakhe ethi Baba Zimbabwe othole umvuzo omkhulu oweradio lama school supplies.
Qhawe lamaqhawe sobohlamanyosi kulabo bemoya emibi.
Elandelwa nguJanet Khumalo ngeyakhe inkondlo ethi Ntofontofo.
Nilalanyise nya ubutho. Nguwe Ntofontofo.
Sibonga njalo abalaleli labalandeli bethu kuFacebook abasekelela umncintiswano. Tshelani izihlobo labangane ngekhasi leVOA Indebele ukuze sibe labalandeli abanengi. I-Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Siqhuba ke umncintiswano wethu wezinkondlo silembongi uNtuthuko Mabulala Nyathi odabuka eGwanda.
Inkuxa kuxo ndenge ndenge isimodumu angisakhulumi ngesimilo sokunhlangazimuka lomoya lokhu kungephula umoya izihlalo sezilinga ziyalenga sokungamanzi ephepheni izilo selihamba egcekeni akusavunulwe sokugqizwa intambo inhlamba sihambazi izihlalo sokungovalwa nguntanjana umpanga wawulizilo manje kugqokwa okungena empankeni amabele sethengwa izinqe sezikhuliso kwethuswa yilokho imlomo sichonjwe sokuyinta kubomvu umpentsho wobumpela sekulalapha bezibhejeje kungathi bathandela amaphimpa eqolo kwenzakalani ngabantu abethu ngiyabuza yabenza igoli
le imbongo elodume eZimbabwe Ntuthuko Mabulala Nyathi esithi kutheni ngaligoli lapho akhuluma ngezigigaba ezenzakala egoli esithi abantwana beZimbabwe sebengene egoli baqala ukugila imikhuba ezilayo. Umabulala uthi kuba ngusonkondo kuqale esasesikolo emanama ngesikhathi kulethu balokuthi obhala inkondlo enambitha kulwazo zonke uza kuba ingxenye yohambo lwesikolo. Uthi ke yena njengembongi akagcwalelwa mfula kanti ke akufanelanga asolwe ngoba kungumsebenzi wembongi ukubhala esikucabangayo.
Ngenkondlo ngiyavunyela ukuthi ngibe lokuchothoza ngincomi ngibuye ngisole. So usona kwami akukhathalekile ukuthi ngubani okumele ngimsole ngokuhamba kanje kodwa engikubona engathi ngwami umbono akumanga kahle njalo engeke umuntu akuveze egcekeni obani thina siyavuka njengoba sonkondlo sikubeke yikho engikwenza inkondlo zami zibamba yonke into kungaba ngezepolitiki kungaba ngezomnotho kungaba ngezihlangana kwempilo yethu yansuku zonke sihlangane ngokuthinta konke.
Ikhona ke le etha amadlozami lapho agiya khona ngolimi eluxhaphaxhapha sengathi ngamaxoxo echapha amaxhaphozi exhaphozini.
Xolani madlozami bengaqondanga ukulixopha bengaqophanga ukuliphoxa. Xazulani le ndaba siyangixaka ayingaxabani maxhego ngixakekile. Sebengethe ngiyayixhubhela okwasho uxolana nenxoli ngimaxoloxolo umzwangedwa uyangixebula manje ngixakekile. Kube yingxoxo ngiyaxikaxa ngixakaze ngize ngixoze.
Umabulala uthi usele nqwaba yenkondlo kanti inengilazo uzenza emicimbini ejiyeneyo eZimbabwe. Kulezi nkondlo ubamba konke okwenzakala empilweni. Ikhona le akhala khona ngesililo sendoda.
Ngivikana lendvubu lengwenya ngaqhatshwa emapulazini uyayizwa ile ndaba sinini ngemva komnyaka lengxenye ngathola ngikutholiye ngathubela ngisithi ngiyethabisa umazondo ngamfica belethe emhlanje isisu sesuthi futhi hawo ngonene bo kwathi ngisiqinqe isililo ngakhumbula ezendoda ziyazila isililo sendoda.
Ikhona ke ezombusazwe lapha sola khona izenzo zababusi ababusa abantu sengathi ichaka besalanje ukuthi badedele abanye.
Ah, ngamanyana. Abadala bangidumaza, badiniwe kodwa abazidedela intambo. Bakhulile bayakhubeka, abasakhona ukuqhubeka. Basikhamile bafuna ukusikhulula. Kutheni? Ah, ngamanyana. Sebengokhokho kabavuma ukhokhobala. Bagugile baqedile ukuligugu. Bawugaqele bakuqeda bodwa. Badlalaza namhlanje badla umlaza. Kababoni kuyabalulaza. Osokuba bazozinsana ezisahleka ngensini. Kutheni bakithi? Ah, ngamanyana. Izizwe zivusa usinga kwezomba ngazwe. Kubangana ungapheliyo. Abantu baphelile. Amazwe aphila ngezikolodo. Lingiyeka ngidlolode. Leli lishaya ibhungayeze. Bizani usiyazi sizwe mhlombe ukhona olazikhambi kodwa lana singazinjalo mina ngiboni balaza how kutheni bakithi akukho kunye ah ngamanyala
ngimestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo
wow Waza Friday lamhlanje silo Jay-Z Marabini uvoka Ndlovu yena usanda kwethula idlalate lakhe elitsha elithiwa Thulasana.
Leli lindlalade lika Jay-Z Marabini lesithiya galombili njalo liqukethe ingoma ezilithumi lambili.
Njani bantu bakithi lapho likhona ngezindawo ngezindawo abase-Afrika abasemazweni kuzo zonke izindawo Jay-Z Marabini lokhulumayo. Nginedlalade lami elitsha cha brand new ethiwa elithiwa Thulasana. Leli dlalade lithanda kakhulu ngoba lidlalade lami lesi-8 ngifisile ukwenza ama-album.
Sunshine in Africa, hey. Sunshine in Africa. In the morning, in the afternoon, in the evening.
Ngomayisibulakala kudlaladi leli elithiwa Thulasana ngezigoqela ethiwa iminwe, Ntombenhle, Diaspora, Hlala Nami, Jabula, Nkunze Mnyama, Africa, DJ, Human Rights, Thulasana, Nkululeko, kanye lethiwa Nyamalala. Lati uMarabini usebenzela abagoqela uMthabisi Moyo obetshaya i-lead guitar, uLeon Nook obetshaya ingungu, obetshaya ama-drums nguBlessing Mparutsa, ku-bass guitar bekulo Neva Mpofu loKelvin Ndlovu. Abanye abaphatheke ekutshayweni kweziginci kuleli dlalade ngabagoqela uSilent Nqo, uRodwell Roda, uMcDonald Moyo kanye loLove Mo Mpunzi. Wabencedisa ekuhlabeleleni nguDumi Nyongola, ikanti abaphathise ekulicindezeleni ngabagoqela uVusi Muzi Moyo, uTswarelo Mothobi kanye loDumisani Ramadu Moyo.
Thulasana kusho ukuthi yingoma engathi title track album ekhuluma kakhulu ngokunethemba, ukunikeza umuntu ithemba. So le ngoma ethi Thulasana yingoma enikeza abantu ithemba, ngoba inkinga esihlangana nazo zempilo njengabantu ziningi kakhulu. So ngithethe umzekelo somntwana ngawufaka engomeni.
Leli dlalade liphekwe ngabe 10th District Music bebambisana labe Ingwe Studios, njalo ekuhleleni ingoma zakhe umfaka Marabini uphathiswa ngoBlessing Mparutsa kanye loNicholas Nleya. Nangwe phuma enkundleni yengoma okubizwa ngayo idlalade ethiwa Thulasana.
Namhlanje kusasiphinde ivuke. Indoda ingawa namhlanje kusasiphinde ivuke. Thula mntana.
Ligabazi ke lelo itsaheli dala umfoka Ndlovu uJay-Z Marabini egqiba ke uhlelo Woza Friday lamhlanje kwaneleke mthwakazomuhle. Olivalelisayo ngowenu untungameli Nkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk libelwa busuku obuhle.